El Nino ikhoze i-drought emangalisayo eZimbabwe lapho region yethu. Okuthi ukuthi amanzi malutshwane kakhulu emadamu ethu, le madamu ama-farmers lawo ala madamu amanzi malutshwane kakhulu. Kuya siyananzela ukuthi kulawo ama-farmers ala madamu njengoba izulu lingananga kwehlule ukuthi abantu balime ngezulu. And now amanzi amalutshwane kubalimi abalamadamu alakho ukuthi angengeza isivuno senqoloyi kathesi nje sisiya kuwinta.
Isikhathi somqando yikuyini okungengezelela isivuno lesi njengoba sibone lonyaka okungaphumanga kuhle emasimini?
Sikhangele ukuthi akusizokutshisa kakhulu njengalokhu esiphakathi kwakho kathesi. Kuyatshisa manje okutho ukuthi amanzi amaningi emhlabathini ayalahleka. Kodwa nxa kungazungani kuyaqandelela kancane, yebo abalimi abalamadamu bangengeza isivuno zabo. Njalo nxa beza yengeza nengqoleyo leyo kuthi ukuthi asuze sibe sesimeni sokuthi sesiyabe sesiyithenga kwamanye amazwe.
Pho udubo lwamagetsi lona alusoze lubisele muva na ukulinywa kwengqoleyo lokho?
Indaba yamagetsi ibuhlungu kakhulu kakhulu, ibuhlungu kakhulu ngoba ukuhamba kwakhona kuyakhathaza. Nxa kungazange kwaba le mizamo-ke yokuthi kuma-irrigation schemes analawo kupontshe sola siza kuba lenkinga, asoze sibe isithole isivuno leso esisikhangeleyo uhulumente akhuluma ngaso. Unless nxa kungaba le mizamo engabuya masinyane kathesi nje vele ngoba isikhathi sesihambile ukuthi kupontshwe-ke ngamagesi esiwathola kubani kusola energy, right? Nanje phela ilanga libalele. So that's one thing esingayenza njengohulumende, esingayenza njengabo-business people, esingayenza njengabalimi. Yes, ukuyi-investa kusola kathesi nje balakho ukuthi bangathengisa inkomo ezimbili ezintathu kusasemanje, inkomo zisasengcono ngoba in the next 2-3 months inkomo ziyabe zingasathengwa ngemali yangapha. Bathathe-ke imali yana bathi invest ku-solar energy, bakwanise ukuthi bathi pump amanzi amaningi angenelisa-ke ukuthi kukhwezwe isivuno sengqoloyi lonyaka.